okokuqala kuyinto enhle ukuthi ngiyatshela elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba-provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni kuyinto ebukekayo kakhulu. Nanxa singakwazi ukuthi kuhlelwani kodwa sikhangalela ukuthi bavuthelele abezobahlale phansi labakhokheli bezoba bezepolitiki abantu baqalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi abantu bayahlupheka.
Kubonani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Akuphela ngakwehlule kumele sikhulumisane size sithulane lapho sesedlulana khona. Sikhabe sithuthele ezandleni sibulane izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinto ezandleni. Ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle eliqakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bachayane. Sibafisela ukuthi ukuse uBishop Khanye layo nenkokheli zonke uBishop Reverend Mtata ukuthi entweni le abacabanga ukuyenza baphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingatshi kuqede ukuhlupheka labantu abakikho.